Endabeni zethu lamhlanje uZulu uhlangothi zonke zempilo uchaza ikhefu lekhisimusi lalonyaka njengeliqandayo bengazake bakubone lokhu nxa kukhangelwa iminyaka yangemuva kungekho nzuzo ikhona kubosomabhizimusi. Inani labeZimbabwe elisebenzisa umngcele wePlumtree liphungukile okumangalisayo ngesikhathi iningi lingena elizweni lilanda ikhefu likakhisimusi. Owayengumdlali weqembu leHighlanders iBoso uMelusi Mabaleka Sibanda unconywa ngemizamo yakhe yokuthuthukisa umdlalo wenguqu wobulawayo. Live Talk uhlelo asihluzeni bomama lamhlanje sikhangela ukuthi abantu lonyaka bayinanza njani ikhisimusi endaweni ezijiyeneyo zomhlaba ikakhulu abesifazana. Lingakuthwa yilezi ndaba lezinye ku Studio 7 ngo-8 ntambama kumakakasi athi 909 AM 1930 12080 laku 15460 kHz ushortwave. Sitholakala njalo ku Facebook ku VOA Indebele.